yazi kubonile lati Gandhi kungamanga azonkosi yazimjuru lati ngomunye umuntu obezijadela nje omunye wabona wasebona ukuthi umuntu lowo ngathi ufanana nomuntu wasethatha ke isikitha eyifaka ebulenjini esithi ngumama uJesu Mjuru ojadile ayisuye imjuru kathadanga.
Ukuthi umuntu lowo engabe esenza nje okokuba isiphoxo kumbe ngabanye abayizitha zenu
kukabili kungaba ngumuntu othe umana ngiphoxoze isitha laso singale sikuthathe khonoko sikusebenzise ukuthi sienze angathiwa umama uMjuru utshadile etshadile njalo ngami uyafihla kodwa hhayi akusikho ngokunanzelela kwethu abantu abaningi sebekubonile futhi ipikitha le ingamanga lathi njengebandla le-National People's Party usecretary general wethu u-advocate Nyandoro usekhiphe i-statement kumbe umbiko ekuqondisa lokho.
Manje ke nxa sikhangele khonoku okwenzakalayo akutshengisi na ukubana kukhona abantu abalokhu befuna ukuphazamisa inhlelo zebandla leni?
Kuvamile njalo sokuvamile ngakunanzelela lokho kwafika upresident lo wabuya ngekhu uMnangagwa sebegcwele abantu ebulenjini kwi-intanethi kufacebook abakhanya bethunywa yibona ababusayo ukuthi bebe bebhala izinto bencoma uMnangagwa bengcolisa abanye abantu ku-opposition lathi kasikeli siyalwisa siqondisa ubulembu kumbe ngithi i-intanethi kuvele sokukhanya yikho lapho ozokudlalwa khona kakhulu sokuphikiswana sona kakhulu nathi nje amabandla aphikisayo sizimisele funa ngathi umdlalo wangikona siyawukwanisa siyawenelisa sizanqoba.
Sibonile ephepheni le-Sunday Mail lapho bathi khona lo owayengumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo usezama ukuthi amalunga lawa ethiwa i-G40 bangene kubandla lenu le-MDCT selike layezwa yini imbiko enjani?
Sikubone lathi njengokusitsho emanyuziphepheni kahulumende o-Sunday Mail o-Sunday News ukhulunywa lokho thina njengebandla le-National People's Party sikwi-PRC People's Rainbow Coalition besingakuzwa besingakwenzi lokho kodwa amasango ethu avuliwe wonke ofuna ukujoyina i-National People's Party enomuntu ofuna ukujoyina i-PRC elebandla lakhe kumbe belebandla labo bakhululekile kodwa thina njengebandla besingafiki ebangeni ngezingeni lokuthi songathiwa akhona esikhuluma labo kubona ababe-G40 bakhona ababuyayo asebabuyayo bezibuyela bengamalunga abanye bezikhulumela ngaze ke ngibachaze kathesi ethi hhayi mina ngifuna ukubuya ku-NPP siyabemukela kodwa lokho ukuthi sesikhulumisana lo Jonathan kumbe labanye bathi G40 ngokwayo hhayi asikwazi thina.